so kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kweze kuse ni mtuaga si ngolwesi ni mtuaga 9 kumpalaga si 2021. Igama mwentunga milinko mo nazi ezi hamba pambi li. Kupupe ababili nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlano 4996 belomkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo iDemocracy. Kodwa umongameli Mnangagwa kazoze aphatheke ngoba eZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali iCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe abantu ababili nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlano 4996 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine eze lamakhulu edlula isikhombisa 4720. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhe lanele Zimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eBritane, Australia, New Zealand, Israel lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo liswe. sixoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthi waphandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi. Yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu. Yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso kontando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results aka announce wasiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasosha kwenziwa icommission kaMopiante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi awuka implementwa uzofika lamhlanje. Siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu senchamisa ke uyavalelwa ke ku blocko emigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ongenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibona emashona Land West omunye uthisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lo muzi kutsha. So akula ke mbuso kaentando kaZulu umbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa mina ngagcetshwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi angeke kuhlangane njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Yebo ngathi njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF kunjalo ke nxa abantu bemenywa emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukhethwa abanye abantu ke bebizelwa ke umhlangano uqakatheke kangaka ubekebe ngumchado ukuthi nambo babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke uthwe ulomkhaza ke kuba into ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshwana adlulileyo umangabela uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media. So kusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso kwantu wentando kaZulu nje i-dictatorship esibona senzakala njengoba ngitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa akavunyelwa kwenza emhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu. Umbuso wantando wezulu eZimbabwe hayi kawukho sibili. Yikho ke nxa bemthiye phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza. Nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njengabo America yiyo asethulela izidera, yiyo amazwe njalo oBiden bona bayiyo abacrafta yona izidera leyo, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kwilethu lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza nokuthi banxuse bani, bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabe icela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibacele lokhu bacele lokhu, yiko kwenziwa ngoBiden. OBiden ngapha ungakhangela kadesi usibuyile isikhonzisane se-United Nations safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kutshiyene lakhonoko okukhulunywayo, kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko lanilani ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba ama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo ukuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngitsho. Ngakho ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayitshiye phandle, vele bemele bayitshiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe abo umbuso okhululekileyo, kanti indawo bengayinxusa iZimbabwe vele bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshola. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba abantu. Hayi kodwa akusethusi njalo kusimangalisi into abayenza babe sesimene sinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana lama-British ayivele esincindezele. Uduko labo olukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano. Abantu abachotoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti lamalungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa, konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo abazonda nje becasha ngomunwe, kodwa khona abakhoka kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni, lama-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba ulungelo loluntu lwanangakho babengakhulumi ngalo emuva le, baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owomele ukubatshazwa ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British, kodwa azijele lazwi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu bokuthetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yikho abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawo asoqiniso lelo abalikhulumayo. So ngawo ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo. Igama lesotsha nguVirimai Nyantoro, njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipolisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lesigangi lesi ngompopo wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umdeni wakhe. Ababili babafi laba bavikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapolisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana isecurity yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapolisa lama-CIO khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela umuntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapolisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu bakhorapti kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshwe kade emsebenzini kuyini engoluzayo, ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngiqale ngoba ngingakangakani ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe lase-South Africa, and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi belethe amaqhinga ukuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamtivele ingqa.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Isikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku-Studio 7. Okukhulumayo ngu-Sunboy Leah kuzuza phundazindazi. Liyatshona kodwa? Ye. Sithi siphawule nathi bakithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhahuha kumbe sithi sikeka sakubona la kuma-TV u-President weZimbabwe announcer ukuthi yeye umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabesiza pande besike be quarantine lapha eZimbabwe hayibo hayibo president usuchayiceleni quarantine anjani abantu ngalakho kudla okunapho kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajothi umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akho uyazibonela so lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaba efike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 mil so indlela yokudestroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisela ukuvota hayi sithi ebantwini abantu lingasabi hambani abantu liyebhalisela ukuvota bakhithe omunye lomunye avotele iphathi ayithandayo avotele iphathi ayithandayo siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje ukuyevota sibile abantu abangasabi lutho abantu asihambeni ngokuningi siyebhalisela ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale siyabona
njani lonke izihlobo ezihle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomganjo nabasakazi abayibo abasiphakulelayo niyaphila kodwa zihlobo okokuqala nje lonke nje livike bakithi corona shiwa ngoba umuntu esefile siyabe sesitholana sidumbeni kuloyiwe kumbeni yini ngokudabuka kwezihlobo zethu kodwa yini bese sithi bakithi kulesikhathi soku esikhona esamakhampeni njengangithi ngikakhulu emadobho bakithi asibe ningabantu sonke sizwananayo omuntu ephathi yakhe engasole omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi enjene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi uzokuvotiwe singazondani sizokuzizwanana ngoba yikho lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqhakathekise yakhe ungathola ngathi eyakho iqhakatheke kakhulu noma utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncengayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi mchasisele into ayibonayo ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu hhayi lokhwana kakurayithi ngiyabonga umageza efumuku
Studio 7 iyabingelela igama umehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odingi ngahamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha asinawo umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lithina kanjena hhayi kumele sime khona lesenti yaNyamendlovu kumba wanye mhlashathe eguswini imoto zicine siyakufa khona eguswini sibe sicela nje ukuthi ma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni umgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo ifunga lamgwaqo endaweni oyantuthuko izama intuthuko yokuqala ngomgwaqo manje ngasifundisela nje umgwaqo ukugrade nje kahle sifakela ngamabhizinyana nje obabhizinyana kudlule edakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufilufaka nje amabhizi nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala umntuthuko iza ngomgwaqo akazi ibe ingiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo esifundisela nje umgwaqo kolona sebakhanga ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje wabulawayo nje hayi unophelile impela kodwa uma siphuma ngale sisemakhaya thina hayi lapho ke sokubonakala kakhulu bengicela nje ingcongo zakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi lana eyindawo labahlonipheke abaningi kakhulu laphana sibancenge ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje umgwaqo imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyiwo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba waphandle ngomgwaqo intuthuko ayifika endaweni siyacela bahlonipheli baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi le inothi abahlonipheki bahlonipheki ake libukeli kubone sikubonayo siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngengikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha enyama endlovu konke kusehla uze kuyafika khonale emagwadini usungisele lwalo umgwaqo ukuze intuthuko enyelo uncane ngoba intuthuko iza ngomgwaqo ayikho intuthuko yakuyiphapha phezulu ngiyabonga msakazi sengathi le odinga futhi
linjani basakazi besitudio 7 hey sizokudana kakhulu 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 ngifaka baba uDewa Mavinga hayi sisithi tu umgeni wakwa Mavinga sizobuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle lokukusishaya esibili usithaye ngaphakathi kusithintile amanga amabi very sorry uthi inkala kathi ayesikhala ngaye sikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba inhliziyo zibuhlungu shuwa zibuhlungu ngiyabonga abasebenzi bahle
Kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Bomsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamabutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyi-9 bekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi abadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Umdlalo bekumele udlalwe phakathi kweqembu le-Harare City kanye le-Leyada udluliselwe phambili njalo nxa konke uhambe kuhle usuzadlalwa ngeSonto. Ngomgqibelo bekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo bekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisayo bekumele kube phakathi kweqembu le-ZPC Caribale le-Triangle obekumele kube phakathi kweqembu le-Black Rhinos le-Cape United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu le-Wawa kanye lele-Bulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu le-Nkezi Platinum Stars kanye lele-Herentals enkundleni ye-Powerpup kanye lozakuba phakathi kweqembu le-Chickenin lele-Tenex enkundleni ye-Luveve. Ngesonto iqembu le-Bulawayo Chiefs izadlala lele-FC Platinum nase-Luveve ku-City ele-Harare City lele-Yada azancikilana enkundleni ye-National Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngesonto phambilini kukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu le-Manyika Diamonds kanye lele-Highlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu le-Dynamos kanye lele-Cranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso ye-Premier Soccer League ukuthi iqembu elizatholakala ukuba labadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo kodwa umongameli mnanga kwa gasoze apate gengoba ganguswa na ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.